amakholo aphuma emabandleni achiyeneyo adabuka enyabana ePlumtree awathe gwaqa enumber 4 John Brandy elukushile Alexander Johannesburg emkhosini wokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo. Omunye obekulumkhosi umnumzana Alphos Mavena uthi babona oqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngenxa yokunanzelela udubo olubhekane nezigulane esigabeni sabo.
Babonile abantu befika ngokukhulu kuzikhandla ezifaa ezifrom Cholocho, Lupane, Nyathi and Ikezi ngokunjalo. Sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo asenyabane kunikelelwa iclinic. Kukhulu ukuthi sifake intuthuko lapha endaweni yasenyabane ikhule, sibe nesandla nathi njengamakholo asenyabane laphana, kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi lufile.
Nyanga zonke izakhamizi zenyabane zitshaya imali yokwakha iclinic le. Unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma komalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ekilinika yabo.
Umsebenzi ubemuhle kakhulu, umsebenzi obugoqela amakholwa wonke. Siyathemba ukuthi na next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu. Isifiso sethu siyikuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi enyabane.
Odabuka esigabeni leswi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwa la.
Ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo. Kuyinto enhle kakhulu, mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu ukuthi hayi sonke isikhathi amabandla aqakathekile emphakathini, amabandla ayinsika yomphakathi. Ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali ukwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini.
Umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika iseduze isendaweni yechangwa ehleli igcwele phamu izigulane. Uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayefika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele. Amabandlala enelise ukuqoqa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilithumi lambili 12,000. Umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mkhankaso besiye endaweni ezijiyeneyo. Uthi okwakhathi esiningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale loba nini. Melesudo 7 Johannesburg, South Africa, nginguThuso Khumalo.